indlela ukuthi ukhoma lami mina lami ngomuntu osindebele ngisebandleni lebalele ngikusenza committee ebadlala ngkhona so angazi ukuba nanxa esikubona ngiyabantu kuba uyabe isikhona njalo futhi ainde akhohlwe umfowethu ubabase ngokwakhe ubaba uJoshua Nkomo ngenxa yokubona ubana into zazingahambanga kuhle wathi kushiya isisanga sibe so singahamba ngathi-ke ngathi nani sisebenza sindawonye sikwazi ubana singabantwana bomhlabathi abantwana bezimbabwe so angazi ke kuna yena ubandlulo alutshoyo yena engekho phakathi ulubona njani njalo olubone ngaphi ngoba thina esiphakathi esingamandebele sisebenza kuhle lawo amashona sisebenze kuhle namakalanga sisebenze kuhle namatonga sisebenze kuhle lamavenda labo bonke nje abantu bonke sisebenza sondindawonye asibandlulani
Uthi ubaba uNkomo ngitsho nje la kunhlelo zentuthuko isigaba semandebeleni siyabandlululwa sithiwa phandle
intuthuko baba ilethwa ngabameli besigaba sikhuluma nje so ngoba kuthi kuyavota kuvotela amalunga ephalamente amakhansela nawe ufaka abantu abazafikelelwe yindimumumu bengakhulumi ngokodaba lapho abavela khona intuthuko izafuya njani ngoba phela umuntu oseharare kasuvele kwazi uhlupho oluhamba emajebeleleni ngaphandle kokuthi kodwa ummeli wangapha emajebeleleni aiphokunalolo ngendlela egcweleni mina ngiye ngaba lilunga leli elephalamendeni khonaphana ethela ngabafoboma ngathi ngibhoda empilo ngahlolula alaekenza wawufanye bake ungaxhumanisa ngokuthi usebenze kuhle ngahamba ngayo bangumsindo eparlamente bawulungisa waqale ukusebenza yebo ye iyake ube lamabhelida yamkhuse kodwa wasengizoa nxa ungakhuluma ngodaba lwakho lapho uvela khona into yenze iyenzeka manje fortina since 2000 kuyokuthunyela ama-mps awe-mbc ngasesho i-tbc abakwaziyo yikufika eparlamente bebangumsindo bahlabele bengasakhulumi inkathazo esilazo kangapha emadebeleleni so ngangisizathuthuka njani ithumela abantu abakwazi ukuyahlabela nokuba umsepharamene kunokuthi bayekhuluma inkathazo zethu esilazo ngabo
Uthi njalo ubaba uNkomo kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlululana eZimbabwe. Lokho akusoze kulethe ingqubela phambili yini ngokubona kwakho alubana uthe kwenziwa.
Yena ubandlululo kalufunakali even isihlelo sombuso iconstitution eZimbabwe ayisezi ukubandlululana.